Isahluko 9. Siphila ezingsukini zokugcina yini? IBhayibheli lathi yiziphi izinto ezaziza kwenzakala esikhathini esiphila kuso? Ilizwi likaNkulunkulu lithi abantu bazabe benjani ezingsukini zokugcina? IBhayibheli lathi yiziphi izinto ezinhle ezaziza kwenzakala ezingsukini zokugcina? Indima 1. Umbuzo uthi, kungaphi lapho esingafunda khona ngekusasa? Wake wabukela izindaba kuthelevishini wasala usuzibuza ukuthi kambe umhlaba lo uzaphetha ngani? Izingozi ziyenzakala singazilindelanga, okokuthi akula muntu owenelisa ukusitshela ukuthi ikusasa lethu lizabe linjani. Kodwa uJehova uyakwazi ukuthi ikusasa lethu lizabe linjani. Ilizwi lakhe iBhayibheli alikhulumanga ngezinto ezimbi kuphela ezaza kwenzakala ngesikhathi sethu, kodwa lakhuluma langezinto ezinhle ezaza kuba khona esikhathini esiseduze esizayo. Indima 2-3. Umbuzo uthi, abafundi bambuzani uJesu, njalo abaphendula wathini? UJesu Kristu wakhuluma ngombuso kaNkulunkulu ozasusa ububi, njalo ozakwenza ukuthi umhlaba ube liparadayisi. Abantu babefuna ukwazi ukuthi umbuso uzafika nini. Abafundi bakaJesu bambuza bathi, uza kuba lesiboniso bani sokuza kwakho lokucina kwesikhathi na? Matthew 24:3. UJesu wabaphendula wathi, nguJehova uNkulunkulu kuphela okwaziyo ukuthi ukucina kwesikhathi kuza kuba khona nini. Kodwa uJesu wakhuluma ngezinto ezaza kwenzakala umbuso ungakalethi ukuthula kweqiniso lokuvikeleka ebantwini. Lokhu yikho kanye okwenzakalayo khathesi. Singakahloli ubufakazi bokuthi siphila ekupheleni kwesikhathi yini, ake sixoxe kafitshane ngempi engazange ibonwe ngumuntu. Impi le yalwiwa endaweni yomoya, njalo umpumela wayo yasithinta. Impi ezulwini. Indima 4-5. Umbuzo ka-A uthi, ngemva nje kokubekwa kukaJesu njengenkosi, kwenzakalani ezulwini? Umbuzo ka-B uthi, isambulo 12:12 sithi kwakuza kwenzakalani ngemva kwempi eyalwelwa ezulwini? Isahluko esisanda kusifunda ebhukwini leli sichasise ukuthi uJesu Kristu waba yinkosi ezulwini ngo-1914. UDaniel 7:13-14 uthi, embonweni wami ebusuku, ngakhangela kwabonakala khonapho phambi kwami, lo owayefana lendodana yomuntu esiza ngamayezi ezulu. Yasondela kusimakade, yesiwa phambi kwakhe. Yaphiwa amandla lobukhosi lamandla okubusa bonke abantu lezizwe zonke, labantu nendimi zonke bamkhonza. Ubukhosi bakhe ibukhosi obungapheliyo, obungayikwedlula, lo mbuso wakhe kawusoze uchithwe. Ngemva kwalokho, uJesu wenza okuthile. IBhayibheli lithi, waba lempi ezulwini. UMikhayeli, elinye ibizo likaJesu, lezingilosi balwa lo mgobho uSathane udevele. Kwathi umgobho kanye lezingilosi zawo, lawo walwa labo. Empini le, uSathane lezingilosi zakhe ezimbi ezingamadimoni behlulwa basibexoshwa ezulwini baphoselwa emhlabeni. Izingilosi zikaNkulunkulu ezithembekileyo zathokoza ngoba uSathane lamadimoni akhe babengasekho ezulwini. Kodwa abantu babengasoze bathokoze ngoba iBhayibheli lathi, maye kuwo mhlaba ngoba omubi useze phansi kini. Ugcwele intukuthelo ngoba uyakwazi ukuthi isikhathi sakhe sifitshane. Isambulo 12:7-9-12. Nanzelela ukuthi kwakuza kwenzakalani ngemva kwempile eyalwelwa ezulwini. Ukuthukuthela kwaSathane kwakuza kwenza ukuthi alethe umaye kumbe izinhlupho ebantwini abasemhlabeni. Njengoba uzabona, khathesi siphila esikhathini sikamaye. Kodwa kusoze kube isikhathi eside, kuza kuba isikhathi esifitshane. USathane laye uyakwazi lokhu. IBhayibheli lithi isikhathi lesi ngesezinsuku zokucina. Timothy 3, verse 1. Kumele kusithokozise kakhulu ukuthi sekuseduze ukuthi uNkulunkulu asuse bonke ububi obubangelwa ngudeveli emhlabeni. Ake sixoxe ngezinye izinto ezenzakalayo lamhla ezakhulunywa eBhayibhelini. Lezi zinto ziyibufakazi bokuthi siphila ezinsukwini zokucina, njalo zitshengisa ukuthi sekuseduze ukuthi umbuso kaNkulunkulu ulethele abantu abathanda uJehova izibusiso ezingapheliyo. Ake siqale ngokuhlola izinto ezine zesiboniso uJesu athi sasizatshengisa ukuthi siphila ezinsukwini zokucina. Izinto ezinkulu ezizakwenzakala ngezinsuku zokucina. Indima 6 lo 7. Umbuzo uthi, okukhulunywa nguJesu mayelana lezimpi lendlala kugcwalise kanjani lamuhla? Isizwe sizahlasela isizwe, lo mbuso uhlasele umbuso. Matthew 24 verse 7. Eminyakeni engu-100 edlulileyo kube lezimpi ezibulale izigidi zabantu. Omunye owaseBritain obona ngezembali wabhala wathi, imbali tshengisa ukuthi kwabulawa abantu abaningi kakhulu ekhulwini lesi-20. Kwakulezimpi ezingapheliyo kulelo khulu leminyaka, njalo zilutshwana izikhathi owawuthola khona kungelampi emhlabeni wonke. Umbiko ovela enhlanganisweni ebona ngokwenzakala emhlabeni, okuthiwa yi-World Watch Institute, uthi, inani labantu abafa ezimpini ngekhulu lesi-20 liledlula kathathu inani labantu abafa ezimpini zonke ezenzakala ekhulwini lokuqala AD kusiya kubo 1899. Kusukela ngo-1914, izimpi zibulale abantu abedlula izigidi ezingu-100. Izigidi zabantu zake zabuzwa ubuhlungu bokufelwa izihlobo zazo empini. Mhlawumbe lawe wake wafelwa isihlobo sakho empini. Kuza kuba lendlala. Umateyu 24 verse 7. Abacubunguli bathi ukudla bekulokhu kusiba kunenge eminyakeni engu-30 edlulileyo. Kodwa indlala iyaqhubeka ngenxa yokuthi abantu abanengi abala mali eneleyo yokuthenga ukudla kumbe abalandawo yokulima. Emazweni asathuthuka, abantu abedlula ibhiliyoni baphila ngomholo wemali engange $1. Kumbe engaphansi kwaleyo mali ngelanga. Iningi lalaba bantu liqhubeka liswela ukudla. Inhlanganiso ebona ngezempila kahle okuthiwa yi-World Health Organization icabangela ukuthi ukuswelakala kokudla okwakha umzimba yikho kubangela ukufa kwabantwana abedlula izigidi ezingu-5 umnyaka ngamunye. Indima 8 lo 9. Umbuzo uthi, kuyini okutshengisa ukuthi okwakhulunywa nguJesu mayelana lokuzamazama komhlaba lezifo kuliqiniso? Kuza kuba kunengi ukuzamazama komhlaba okukhulu. ULuka 21 verse 11. Kusukela ngo-1990, iqembu labezesayensi ele-US Geological Survey belicabangela ukuthi kungaba lokuzamazama komhlaba okukhulu okungu-19 umnyaka ngamunye. Lokhu kuzabe kukukhulu kakhulu okokuthi kungabhidliza izakhiwo njalo kuchiye umhlabathi uqhekekile. Isilinganiso sitshengisa ukuthi umnyaka ngamunye kube lokuzamazama komhlaba okukhulu okubhidlize izakhiwo. Imibiko egciniweyo itshengisa ukuthi kusukela ngomnyaka ka-1900 ukuzamazama komhlaba sekubulale abantu abedlula izigidi ezimbili. Omnye umbiko uthi, ukuthuthuka kwemitshina yakulezi nsuku kwehlise inani labantu abafayo kancane nje. Kuza kuba lezifo. ULuka 21 verse 11. Lanxa kusiba lentuthuko kwezokwelapha, abantu balokhu behlaselwa yimikhuhlane yakudala leminye emitsha. Omunye umbiko uthi, emachumini eminyaka esanda kudlula, imikhuhlane eyaziwayo engu-20 egoqela ufuba, uqhuqho kanye lesihudo ilokhu isanda, njalo eminye kulokhu kusiba nzima ukuthi yelapheke ngemithi. Sekube leminye imikhuhlane emitsha engaba ngu-30. Eminye yakhona akwaziwa ukuthi ingelatshwa ngani, njalo iyabulala. abantu bezinsuku zokugcina. Indima 10. Umbuzo uthi, yikuphi okwakhulunywa ku 2 Timothy 3 verse 1 to 5 okubona ebantwini lamuhla? Ngaphandle kokuchasisa ngalokho okwakuza kwenzakala emhlabeni, iBhayibheli laphinda lathi ezinsukwini zokugcina abantu babezantshintsha. Umphostoli uPawuli wachasisa ukuthi abantu babeza kubanjani. Sitshelwa ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuba lezikhathi ezinzima. U-2 Timothy 3 verse 1-5 uthi, kodwa nanzelela lokhu, ezinsukwini zokugcina kuza kuba lezikhathi ezinzima. Abantu baza kuba ngabazithandayo, labathanda imali, labazikhukhumezayo, labazigqajayo, labathukayo, labangalaleli abazali babo, labangabongiyo, labangcolileyo, abangelathando, labangathetheleliyo, labahlebayo, labangazikhuziyo, labalesihluku, labangakuthandiyo okuhle, labalamacebo amabi, labacaphuka ngeze, labaziphakamisayo, labathanda injabulo kulokuthanda uNkulunkulu. Belesimo sokukholwa kuNkulunkulu, kodwa belandula amandla akho kukholwa. Ungahlanganyeli labo. UPawuli wathi abantu babeza kuba abazithandayo, abathanda imali, abangalaleli abazali babo, ngabangabongiyo, ngabangelathando, ngabangazikhuziyo, ngabalesihluku, ngabathanda injabulo kulokuthanda uNkulunkulu, ngabalesimo sokukholwa kuNkulunkulu, kodwa belandula amandla akho kukholwa. Indima 11. Umbuzo uthi, iHubo 92, iverse 7, lithi kuza kwenzakalani ebantwini ababi? Sebenjalo yini abantu emphakathini wangakini? Akuthandabuzwa ukuthi sebenjalo. Kuyo yonke indawo kugcwele abantu abangelabuntu. Lokhu kutshengisa ukuthi sekuseduze ukuthi uNkulunkulu athathe inyathelo, ngoba iBhayibheli lithi, loba ababi bemila njengotshani, lezigangi zonke ziphumelela, zizabhujiswa nini lanini. Ihubo 92, iverse 7. Indima 12-13. Umbuzo uthi, ulwazi lweqiniso selwandeka kangakanani ngesikhathi sokugcina esiphila kuso? Njengoba iBhayibheli lakhuluma, izinsuku zokugcina zigcwele umaye. Kodwa kulezinto ezinhle ezenzakalayo ebantwini abakhonza uJehova lanxa kulezinhlupho ezinjalo emhlabeni. Ibhuku leBhayibheli uDanyeli latshengisa ukuthi ulwazi luza kwanda. Lolu lulwazi lweqiniso ngoNkulunkulu. Lokho kwakuza kwenzakala nini? Kwakuza kwenzakala ngesikhathi sokugcina. Daniel 12, verse 4. Kusukela ngo-1914, uJehova ubelokhu enceda labo abafuna ukumkhonza ngeqiniso ukuthi baqhubeke belizwisisa kuhle iBhayibheli. Sebezwisisa iqiniso eliyigugu mayelana lebizo likaNkulunkulu lezinjongo zakhe. Umhlatshelo wenhlawulo kaJesu Kristu, isimo sabafileyo kanye lokuvuswa kwabo. Izikhonze zikaJehova sezifundewe lokuphila ngendlela enceda zona njalo edumisa uNkulunkulu. Okunye esezikuzwisisa ngendlela ecacileyo yilokho kuza kwenziwa ngumbuso kaNkulunkulu lokuthi uzalungisa njani izinto emhlabeni. Zenzani ngolwazi lolu? Umbuzo lo sizawuphendula ngokukhangela esinye isiprofeto esigcwalisekayo kulezi nsuku zokugcina. Indima 14. Umbuzo uthi, ivangeli lombuso selitshunyayelwe okwebanga elinganani lamhla, njalo ngobani abalitshumayelayo? UJesu waprofeta ngokugcina komumo lowezinto esithi, leli vangeli lombuso lizatshunyayelwa kuwo wonke umhlaba. UMateyu 24, iverse 3 uthi, kwathi uJesu ehlezi entabeni yama-oliva, abafundi bakhe beza kuye ngasese bathi, sitshele, kuza kwenzakala nini lokhu na? Njalo kuza kuba lesiboniso bani sokuza kwakho lokugcina kwesikhathi na? UVerse 14 uthi, njalo leli vangeli lombuso lizatshunyayelwa kuwo wonke umhlaba njengobufakazi kuzo zonke izizwe, bese kufika ucina. Emhlabeni wonke, kutshunyela ivangeli lombuso elimayelana lokuthi umbuso uyini, kuza kwenzani, lokuthi sizazithola njani izibusiso zawo. Lichunyayelwa emazweni edlula 230 ngamakhulu ezindini. Izigidi zabofakazi bakaJehova zichumayela ivangeli lombuso ngenkuthalo. Zivela ezizweni zonke, lezizwaneni, lasebantwini, kanye lasezindimini zonke. Isambulo 7 verse 9. Ofakazi bakaJehova bafundisa mahala izigidi zabantu abafuna ukufunda ngokuthi iBhayibheli lifundisani sibili. Ukugcwaliseka kwesiprofeto lesi kuyamangalisa. Ikakhulu njengoba uJesu wakhuluma ukuthi amaKristu eqiniso azazondwa yibo bonke abantu. ULuka 21 verse 17. Uza kwenzani? Indima 15. Umbuzo ka-A uthi, uyakukholwa yini ukuthi siphila ezinsukwini zokucina, njalo kungani ukukholwa? Umbuzo ka-B uthi, ngesikhathi sokucina, uza kwenzakalani ebantwini abaphikisa uJehova, lakulabo abazithoba embusweni kaNkulunkulu? Njengoba iziprofeto zeBhayibhili eziningi zigcwaliseka lamuhla, awuvumi yini ukuthi siphila ezinsukwini zokucina? Ukucina kuzafika nxa uJehova esebone ukuthi ukuthunyelwa kwevangeli sekwanele. Ukucina kutsho isikhathi lapho uNkulunkulu azasusa khona ububi emhlabeni. UJehova uzasebenzisa uJesu lezingilosi ezilamandla ukuze abhubhise bonke abamphikisa ngabomo. USathane lamadimoni akhe kabasoze baphinde bakhohlise izizwe. Ngemva kwalokho, umbuso kaNkulunkulu uzanika labo abazithoba ekubuseni kwawo okulungileyo izibusiso ezinengi. Indima 16. Umbuzo uthi, kuyini ongakwenza ukutshengisa ukuthi ulenhlakanipho? Njengoba ukuphela komhlaba obuswa nguSathane sekuseduze, kumele uzibuze ukuthi, kumele ngibe ngisenzani. Uyabe ulokuhlakanipha nxa uqhubeka ufunda okunenge ngoJehova, njalo ufunda ngalokho afuna uwenze. Funda iBhayibhili ngenkuthalo. Zijayeze ukuzihlanganisa labanye abafuna ukwenza intando kaJehova. UHebheru 10, verse 24-25 uthi, njalo kasicabangeni ukuthi singakhuthazana kanjani ethandweni lasezenzweni ezinhle. Kasingakudeli ukuhlangana, njengalokhu abanye abajayele ukukwenza, kodwa kasikhuthazane ikakhulu njengoba libona usuku lusondela. Lwela ukwazi uJehova uNkulunkulu ngokufunda ilizwi lakhe, untshintshe lalapho okumele untshintshe khona empilweni yakho, ukuze uthole umusa kaNkulunkulu. Indima 17. Umbuzo uthi, kungani ukubhujiswa kwabantu ababi kuzafika abanengi belibele? UJesu watshengisa ukuthi abantu abanengi babengasoze babe lendaba lobufakazi wokuthi siphila ezinsukwini zokucina. Ukubhujiswa kwabantu ababi kuzafika kungalindelwanga. Kuzafika njengesela elifika ebusuku, abantu abanengi belibele. U-1 Thessalonika 5, verse 2 uthi, ngoba likwazi kuhle ukuthi usuku lwenkosi luzafika njengesela ebusuku. UJesu waxwayisa wathi, njengoba kwakunjalo ezinsukwini zikaNowa, kuzaba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Ngoba ezinsukwini kungakabi khona uzamcolo, abantu babesidla, benatha, bethatha njalo besendisa, kwaze kwaba lusuku uNowa angena ngalo emkhunjini. Futhi bababanga le ndaba ngokwe-New World Translation. Lalokho kwakuza kwenzeka, uzamcolo wazo wabatshabalalisa. Kuza kuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Mateyu 24, verse 37-39. Indima 18. Umbuzo uthi, yisiphi isixwayiso esasinikwa nguJesu okumele sisiqakathekise? Yikho uJesu watshela ababemlalele wathi, nanzelelani, funa izinhliziyo zenu zithundubale ngokuzitika, lokudakwa, lokunqinika ngezinto zempilo, ngoba lolo suku luza lijuma njengomjibila. ngokuba luzafikela bonke labo abahlala kuwo wonke umhlaba. Hlalani lilindile, likhulekele ukuthi liphephe kukho konke okusekuzakwenzakala masinyane, lokuthi libe lamandla okuma ukwamkelwa phambi kwendodana yomuntu. ULuka 21, verse 34 kusiya ku 36. Ukuqakathekisa amazwi kaJesu kuyikuhlakanipha. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi labo abamukelwa nguJehova uNkulunkulu, le ndodana yomuntu, uJesu Kristu, balethemba lokusinda nxa sekufika ukuphela komhlaba obuswa nguSathane, lelokuthola ukuphila okungapheliyo emhlabeni omtsha, omhle osuseduze. Okufundiswa liBhayibheli. Izinsuku zokugcina zigcwele izimpi, indlala, ukuzamazama komhlaba lezifo. UMateyu 24, verse 7, ULuka 21, verse 11. Kulezi zinsuku zokugcina, abantu abaningi bayazithanda, bathanda imali, njalo bathanda injabulo kulokuthanda uNkulunkulu. 2 Timothy 3, verse 1, kusiya ku 5. Ezinsukwini zokugcina esiphila kuzo, ivangeli lombuso lithunyayelwa emhlabeni wonke. UMateyu 24, verse 14.